Into esizwile izolo le iyamangalisa ngoba umnumzana Trump ekampena wayekhuluma ngokuphuma out of all foreign nations and ungathiwa he-isolated America for a while ukuthi balungise i-America first. So ukuhamba eGaza I think is a departure from the campaign promises zakhe lenkulumo zakhe. But uBenjamin Netanyahu umngani wakhe ubesithi yena that is a solution that has never been explored but can be tested ukuthi kuyasebenza yini. Ukuthi bathumele amabutho in the Gaza Strip, hayi mina mbona ngathiwa it's just another way ukuzama ukuthi kube le peace. But ma ungakukhangela kahle kahle i-peace yangkhona iyabi injani ngoba abantu ababelonga to that area have been moved without their will. So khonapho ngantu akuzaqalisa umsindo. Sakubona laphana e-Iraq and e-Afghanistan when bekhipha ama-Taliban laphana abantu base baphendukela i-America. So khonapha into zenhlabathi ziyahlupha ngoba you cannot remove umuntu ovela khonapho and expect them to be okay with it. Ukuthi basuke khonapho bayahlale ezinye indawo njenge-Egypt le-Jordan phela khonapho sokukhoza i-population instability. Lathi siyakubona in our countries ukuthi if you move to another country as a refugee or anything else ngantwa kuyasinda the economy and social infrastructure kuqalise umsindo amongst the populations ezikhonapho. So it's a dangerous situation ma ngikukhangela, but siyabe sesibona ukuthi baza kuhambisa njani in terms of the logistics ngoba ukukhuluma is okay, but sometimes ma lifaka isolution kumele kucace ukuthi kuhamba njani and how everything is going to be achieved.
Abantu baseMelika ubona bevumelana lo Trump yini kulolu daba?
Into ekhona sikathesi abantu beAmerica lokhu besadinga ukuthi bazwisise ukuthi what is a foreign policy ngoba kube kubhalwe ama-presidential executive order angantho amaningi. So kathesi abantu bangantho abalesiyezi ukuthi babekwazi ukuthi what is really going on. And from the light look of it, izolo abaningi bangkhona esingathi ngama-Democrats hayi bebethinga ukuthi vele lokho akuyenzi. But into engantwa ezamangalisa sizabona ngoba abantu be-Arab abaningi bavota for Trump in many sectors ngoba babezama ukuthi abancedise ngendaba yona le ePalestine leGaza lempi yona le ekade ihlupha. So kathesi hhayi ngantwa sebe-confused ukuthi kuzohamba njani ngey'nkulumo zakhe lezo. But kathesi asikakwazi ukuthi is the majority of America going to support or they are waiting to see what is the approach for this solution, Israel, Palestine.